Ama singabi lendaba lokwenzakala ku CCC. Kasivimbenini sibili izigaba zakithi zonke eMathebeleland leMidlands. Bengaphindi bephenduka abantu laba ezigabeni zethu. Kumele sivitshe izaphu iphume kuzanu ngokupheleleyo. Njalo abantu bephenduka ekhaya. Baningi abantu bakithi abahugwe indlala besiyaphephela emabandleni awempumalanga abesilethela abantu lapha abantu ade bengasenzeli lutho. Thina sikhangeleni ngekhaya, senze okwethu. Sizabambana labo abemzini abezayo, kodwa labo bevela kibo lathi silungise kithi, sizahlangana sihlothini.
Ukhuluma ngebandla lezapho kuphela, amanye ke afana le Freedom Alliance le MRP agxile eMathebeleland.
I-Freedom Alliance ukuze ibe khona bekubone kufanele ukuthi kube neparty ezancintisa izaphu esigabeni lapha izaphu vele okwazakala ukuthi iqine khona. Kutheni? Kungani bengizanga ukuzahlangana labanye abantu baphenduke ekhaya bazosebenza ngaphansi kwezaphu? Ungayithola impendulo kulowo mbuzo then singaqhubekela phambili. Okwesibili, i-MRP injongo yayo ayifani lenjongo yezaphu. I-MRP bafuna kuqunywe ilizwe, bathi bona we must be a republic. But ukhumbule ukuthi vele thina njengesizwe samaNdebele asikaze sibe le republic, thina singabantu bobukhosi. So isizathu why ngisithi mina zonke kazikhangele kuzaphu yilesi, silabantu esithandekile abaphansi la ababulewe yizano ibabulalela ukuba yizaphu, ibabulalela ukuthi ngabantu beMathebeleland. Abantu labo bafela ize. Izaphu ilembali, izaphu ligugu lethu. Umuntu wonke owakithi kaphenduki, kabeze ekhaya o-Welshman, abeze ekhaya o-Chabangu, o-Abednego, abaphenduke ekhaya ngoba bonke ngabantwana bezaphu. Sizoqinisa izaphu. I-MRP ungakhohlwa ukuthi ihlubuke kuzaphu ngenxa yokuphathwa kubi kwe-youth kuzaphu ngabanye abantu abayibona abasidalela ama-problems kuzaphu, and abasidalela ama-problems even nangesikhathi sempi abanye bakhona. Kodwa-ke izaphu kumele ukuthi iguquke, ngoba izaphu yabobaba uJoshua Nkomo leziloyiso zayo ukuthi iZimbabwe ibe yi-one nation lokhela kusoze kwafo kwafezeka. Njalo isikhathi salokho sokwedlula, izaphu kumele ukuthi yamukele a federal concept of governance. I-ideology yezaphu must be federalism. Kurecognize ukuthi ngamazwe amabili, sibe lama states amabili, semi-autonomous states. Imathebeli ngapha bezibonele, impumalanga ngalizibonele. Abafana bona baba MRP baphenduka ekhaya ngoba yikho okufunwa ngabantu. So izizwe zona ezombili kukhona lapha okulokhophe khona okungeke kuqedwe ngomunye umuntu, njalo kusoze kuphele. But ngesiqiniseko sokuthi nxa singalifederate ilizwe leliyana into two states, ukhophi lolukhona luyaphela.